Abantu abaxoxele umsakazo we-Studio 7 namhla baveze ukuthi bahlupheke omalisayo lonyaka. Ngakho ke bafisa ukuthi isimo sabo siguquke ngomnyaka ozayo. Omunye wabo ngokwesana Celani Mathe uthi uphila ngokudobha umumbu emgwaqweni ochithwa zimota eziwuthwala zisuka e-Grain Marketing Board eNkulumane. Lapho ufuna umuntu ungayenza lapho susiyagayisa. So kukhona bijani?
Kuhlangene lamatshe vele lobo kunamasaka ade ngihamba nje.
Sixoxele njalo logogo uMadlamini ngumfelokazi. Kodwa umnyaka 2019 kunzima kakhulu, ngakho-ke kulesi fiso sokuthi kube nobudlelwano phakathi kwamabandla wonke eZimbabwe ukuze benelise ukuziphilisa. Uthi yena uphila ngokuthengisa imbhida namatamatisi ukuthi abhadale irenti lapho ahlala khona.
Ngingasakwazi ukuthi kuvela ngathi kuya ngathi okuyinto wakhona kukhanya ingane ingakusela siqala kusela sithethwa kubonakala ukuthi kuzakuthetha kumbe kuzatshintsha sasihola umuntu khathesa sisahola sikwazi ukuthi kwenze njani.
Omunye wabo ofisa ukuthi ube lo nguquko ngomnyaka ozayo ngumnumzana Themba Dewayo, yena uphila ngokuthengisa into ezincane ukuthi athole ukudla.
Isimo sezilo wasebenza kuthi ngasebenza phela wahamba la ikampani yafa ngesikolo ngalo khona bahamba isikolo irenti iyathela bona akuthembisi akuthembisi okwezokuchapha udla umkhathi wangane nje ubona nje komile konje kanazana ngezulu lapho mbona kuzabona kunzima omkhulu wakho.
Umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uyazizwa izikhalazo zabantu, ngakho-ke uhulumende wakhe uyazama ukuphuma le nhlelo ezakwenza ukuthi baphile ngemfanelo. Umlandeli webandla lezanupiyefu umnumzana Kirsten Dube uthi kuthatha isikhathi sokuthi kulungiswe umnotho welizwe owabhili ngesikhathi kusabusa umongameli uMoyo Robert Mugabe, njalo uthi sokuzalunga abantu ababekezele.
Izinto sezibangcono lapho, ya izinto sesizithola kancane kancane. Hayi imisebenzi ya asasibekezele, bekezela umuntu lo le plan.
Mnumzana Zima siye uthi umnyaka 2020 kuyabe sekuyiminyaka engamathumi amane yathola uzibuze eZimbabwe. Kujwayelekile ukuthi kube lenguquko enkulu ngemva kweminyaka ke engamathumi amane. Kanye yasebhayibhelini isizwe sama-Israyeli sakhululeka laso ngemva kweminyaka enjalo.
Kukhangelelwe ngabanje ukuthi zimena ku-2020 kuzaba lokuthule ukutshintsha okungcono. Ngabe kukutshintsha phakathi kwayo nesystem wavele bephila kiyo kumele kube lokutshintsha. Kungaba futhi ukutshintsha vele ukuguqula indlela yepolitics, indlela ye-social order, indlela akade siphila ngayo to a completely different system. But different kumele kube lokutshintsha okukhulu okwenzakala empilweni zabantu. Kukhangela
Mnumzana Nkosi Khumalo uthi akula nguquko ezakutholakala ngomnyaka ka-2020.
Siya ngami sisalibona kuyatshintsha. Angilenga ngesabi, some people are very selfish. They be selfish benjalo, then they are greedy. I'm being honest. For people ukuthi ahambe esidinisane, you understand? Umuntu elambile so. Inhlazi zigidwa ngomlimi, nezibulazi ngamanzi la. Unyaka sizuphele, kuthiwa changes coming, changes coming.
Akwaziwa ukuthi isimo somnotho sizaguquka ngomnyaka ozayo, loba nje kukhanya ingani kuzoba kubi ngomnyaka ka-2020. Mele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami ngezwe Chiso Sibanda.